Daba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani silukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 15 Mpandula 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
I bodies appear SARS. My 10. And this is a lot of consumer. So we are rare boost.
Isidumbu sowayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe ebesimele sisiwe kwezimba lapho adabuka khona lamhlanje kasi sahanjiswanga.
Ndikungabela anyone ongani ufuna ukuphikisana kumbe nothi ngini ukuphikisa ukumelana nje lezinto ezilokhulumende phakathi isikhathi esiningi umenge iqiniso siye sokuthiwa sudisaphile kawusabonakali kumbe siwubothiwe
osaphethe isikhundla somkhokheli wenhlanganiso yabodokotela udokotela Peter Magombeyi lokhu engaziwa ukuthi ungaphi ngemva kokuthunjwa ngabantu abakade behlome ngemibhobho izolo emzini wakhe eHarare. Kuhlelo lwezamasiko silodaba lomkhosi wokuvezwa kwenkosi yabelozwi uMambo Mike Moyo emawabeni ezansi yemandebeleni. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umkhosi wokuvalelisa umuyi owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe obekumele ube khona ekhaya lapho adabuka khona kwezimba emzini wakhe wekutama lasendaweni yamavinkili akomrombezi Growth Point udluliselwe phambili ngoba isidumbu kasisayanga njengokutsho kwemuli sesizabuya ngomvulo. Lokhu kubikwa kwenzakale ngoba unkosikazi wakhe uGrace Mugabe kubikwa engezwa kuhle emzimbeni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo esakhonale kozwimba.
Abakade bebuthene namhlanje abagoqela izihlobo labangane bezevalisana lowaye ngumongameli weZimbabwe bebejabuliswa ngezingoma ezehlukeneyo ebezihaya imisebenzi yomufi ayenza esaphila. Ukudluliselwa phambili kwalo mkhosi kuvezwe isikhulumeli semuli umnumzana Leo Mugabe emhlanganweni lentatheli zindaba. Lokhu ukutsho ngemva kokuhlangana lenkokheli yomdabu eyakozimba egoqela unduna zimba obikwa enguye omazise ngale nguquko.
I-bodies appear SARS. My 10. And this is a lot of consumer. So we are rare foods. That's a lot of
emazini akhe ngale nguquko unduna Khatiza Gomo utshele iStudio 7 ukuthi isidumbu kasisabuyanga kozimba namhlanje ngenxa yokuba umngakhe womufi unkosikazi Grace Mugabe ubengezwa kuhle. Abaphikisana loMugabe bamchaze njengomuntu owayelomusa njalo owayezinikele ukusiza abaswelayo intandane kanye labafelokazi kungakhathalekile ukuthi ngubani. Omunye wabathola usizo oveze ukudana okukhulu ngokubhubha kwaMugabe nguBrightwell Phiri osakhulayo othi yena wamnceda ngemva kokubhutshelwa nguyise esesemncane.
Ukubhubha kwakamdala akusizwe sibuhlungu kakhulu ngokuthi njengoba ngumuntu okade esiphatha kuhle lakathesi esibabonayo abakhuluma kuma-TV bephatha abantu abaningi kuhle kulezinto eziningi azenzileyo kathesi begcina abantu abagulayo abagugileyo abangasakwanisi ukuzisebenzela lakathesi labanye abangela bazali lakathesi abafelwayo bebegcinwa bebekanjiswe isikolo bebhatalelwe isikolo kunye kuningi andisakuketi kuningi kakhulu.
ukuthi akalala kuhlobo lomufi uPhiri kodwa wathola usizo kunjalo waze wanelisa ukuphutha izifundo zakhe ze-secondary.
Mina mbathiseke kakhulu ngokuthi hey umuntu kade esigcine esibamba kuhle njengokuthi isikafu vele besiphiwa sagcinwa nguye nje sikhula kangaka so isikafu sesiphiwa nguye umdala umumbu impuphu amabhuku esikolo sayesiphiwa le mali zokubhadalelwa esikolo njengami ubaba wami mina wabhubha so imali yesikolo ngayimbhadalelwa nguye akakhethi ukuthi ungubani uwangaphi or ukuthi ungowuphi umhlaba uyancedisa kuphela.
Lanxa besebesazisiwe ngali nguquko abekade bebuthane emzini kaMgabe ekutama koZimba kakuzange kubakhube besithi bazimisele ukumelela loba nini loo mkhosi wokuvalelisana laye. Owayengumongameli weZimbabwe obhubhele kwele Singapore mhlaka 6 Mpandula ubikwa esezangcwatshwa ngemva kokwakhelwa indlu yakhe yokuphumulela eyaziwa ngokuthi yi-mausoleum endaweni lapho okungcwatshwa khona amaqhawe lamaqhawekazi esizwe eye-National Heroes Acre eHarare. Abantu babika bezaqhubeka bebuthene emzini wakhe owe-Blue Roof eHarare aze abewe. Umsebenzi wokubekwa kowayengumongameli weZimbabwe lokhu ungaziwa ukuthi uzokwenziwa nini ngoba iningi labantu lisithi wayephica ingqondo esaphila lokhe ekwenza lalapho esetshonile. Bekuthunyayelwa kuhlatshelwa ingoma zokholo emzini kamuyi uMgabe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Siyabonga Mavis. Lokhu sikudaba lunye. Ibandla leZANU-PF lithi indlu kamuyi umnumzana Robert Mugabe ethiwa Blue Roof yakhiwa libandla leli kodwa lithi lisemzameni yokulobisa igama lakhe ukuthi kube indlu yakhe. Sixoxelo nobhala uqoqa inhlelo zebandla umnumzana Obethi Mpofu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Yebo, indlu yebandla siyo yodwa iBlue Roof ezasetshenziswa ngubaba u-former president kule ndawo ade zisebenzisa ezebandla. Kodwa imizamo izaba khona ukuthona sikulungisise konke lokhu ukuze kube ngokwakhe lakhona setshonile.
Oh, ngezinye indlela akusoze kube le mizamo yokususa abahlala khona.
Ah, no. Ibandla lakwenza ngobungcithi ukuthi khona ihlalise umongameli wayo endaweni ehloniphekayo enjalo eyindawo enkulu njengeBlue Roof enjani ukuze abe nendawo zayo ukumukela izetekete ezijeneyo endaweni lohlomo.
Njengebandla lina lithini ngokungcwatshwa kwakhe? Sizwa kuthiwa usezangcwatshwa ngemva kwamalanga angamathumi amathathu.
Lokhana sokungokwemuli thinokwethu sesikwenzile uhulumende lebandla labantu bonke jikelele beZimbabwe sebemthelekezela umdala. Izolo kade kule nkalakatha embuthano obone abakhokheli bamazwe atshiyeneyo besiba khona labakhokheli bonke labakhonapho nabonke nje abantu abasebenza labo abamaziyo nje ade ufuna ukumphekezela kwenzakele lokhu. Lokho sekusele sekusele emulini yakhe ukuthi baza kwenza ngomkhubo wabo abafisa abekwe ngayo.
Kodwa besizwe besithi bona bafuna ukuthi kwakhiwe isakhiwo esizaba khona e-Heroes Acre. Ibandla lona alisoze libe lesandla yini ekwakheni njalo lalapho eselaliswa?
Lokhu sokungokwemuli yakhe. Ibandla labe lizalandela khonokho okuthiwa imuli yakhe njengoba ethile upresident wethu ubaba Mnangagwa uthona sizahlonipha konke imuli efuna kwenziwe kumbe kwenzakali ngokubanjwa komufi lalapho zabekwa khona.
Alo-ke ngumnumzana Obethi Mpofu unobhala oqoqa inhlelo zebandla leZANU-PF bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Osaphethe isikhundla somkhokheli wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association nodokotela Peter Magombeyi elokhu engazakali ukuthi ungaphi kulandela ukuthunjwa akwenziwe ngabantu kade behlome ngembobho izolo endlini yakhe eHarare. Lokhu kwenzakala odokotela bephakathi kokukhalala umsebenzi besithi abasenelisi ukuya emsebenzini ngenxa yeholo elincane. UMagombeyi uqale wathola umlayezelo ecingweni lakhe umtshela ukuthi achiyane lokukhuthaza odokotela ukuthi bangayi emsebenzini. Kunyanga ezimbalwa ezisanda kwedlula kuthunjwe abantu abambalwa abanye batholakala ngemva kokutshaywa lokuhlukuluzwa. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Vekezela Madumafuzwayo.
Ah, uyazi ukuthi into zeZimbabwe futhi ziyethusa kakhulu and akulalo uthola utshintshayo. Into yangkhona iyaphambili kokuphela ukuthi kungani kungabelo anyone ongani ufuna ukuphikisana kumbe ukuthi not even ukuphikisa. Okumelana nje lezinto ezilokhulumende phakathi isikhathi esiningi umenge iqiniso siyezwa kuthiwa sudisaphile kawusabonakali kumbe siwubothiwe okungaqedakaliyo ukuthi uyikubothwa mhlobo bani okungala amapolisa phakathi okulabantu abangaziwayo uye vumbuluka susekhothi ungaqedakali ukuthi kwenzakalani into zangkhona noko azikho right. Akutshengisi ukuthi ilizwe li-independent ilizwe elikhululekileyo akubonisi ukuthi ilizwe lele-constitution esayihlalela phansi sayivumelana ukuzama ukulungisa izinto ezinjengazelezi ezaziqhubeke from umbuso wabosmith zingene kwi-independence sathi nge-constitution entsha asikhiyeni into ezinjengalezi but kakubonakali ukuthi kule nto enjalo kule improvement entweni ezinjengazenalezo.
Kuyini okungakusenzakala ukuthi baba befuna nje uyethusela uZulu na kumbe balayo enye injongo esingayaziyo?
Liyabona sokusesabisa isikhathi esiningi abantu bathi kuzama ukwethusela ikuzama ukwethusela but ungakukhangelisisa abaningi bangikhona bona laba abathathwa ngendlela efanana nalaleli sebahamba bahamba zange aziphinde sibabona. So angeke sithi kufuna ukwethusela bayiyazi into abayenzayo and bayenza beyijongile futhi beserious ngayo. So layinalo udokotela asazi ukuthi kungaphetha ngani ngenhlanhla yakibo kumbe ngani singabuya simbone kodwa ngendlela laba abantu aba-operator ngayo isikhathi esiningi sesibabonile bethathwa kube kucini ukuthi sibazi singaqala ukubabala kathesi la uyazi ilist yangkhona inde kayipheli. So kukhanya sibili it's a serious issue.
I-blue roof yindlu yebandla yini? Alo-ke ngumnumzana Vekezela Madumafuzwayo olwela ilungelo likaZulu bekhuluma ecingweni eseGwanda.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zika Mike Hobe.
Kudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingu-Mike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha mayelana ngembali owayengumongameli yena osanda ukushona umnumzana Robert Mugabe. Asizweni ukuthi abantu abasakhulayo bona bathini ngodaba lukhona egodweni.
Bakithi uMgabe ufile. Mina kakulanto enhle engayibonayo eyenziwa nguMgabe than ukulutha. UMgabe walutha bakithi walutha waqeda wathi du intsha kumanje igcwele emazweni. Vele akulanto enhle eyenziwa nguMgabe mina kimi.
Lawa ngamazwi kaCaroline Moyo. Siyabonga mamoyo. Asiqhubekele phambili ngodaba lukhona egodweni. Sixoxa lo mnumzana Ngqabutho Zaza.
Yebo, mthokazi omuhle, khuluma uNgqabutho. Hayi, mina since ngazalwa sengize ngingaka, angikaze ngiqashwe or ngisebenze ekhampanini yeZimbabwe since uMgabe wayelokhu ebusa. Sengize ngazoqala ukusebenza kwele South Africa. So vele uhulumende kaMgabe mina vele azange ngenzele lutho. since sengingaka angazi mbe kuthiwa ngithwala isithupha sami ngiyaqashwa ekampanini ngoba vele kungela lutho laphayana ngazama abo 2000 ukuyamaketha kuyikhona kithi laphana indawo yeforest hhayi kwehlula since khona lapho ngavela ngayeka so uhulumende kamgaba bangengenzele lutho mina angimazi lokumazi ukuthi ngobani
lo ngumnumzana Nqabutho Saza siyabonga Nqabutho olandelayo nguzopheka asizweni ukuthi yena uthini ngembali kaOY ngomongameli umnumzana Robert Mgabe
hallo Studio 7 lishona njani ya 90 kukhona kwatolwa ngabatsha ngoba kulabanye phela abakwanisa ukubenefitha ku-presidential scholarship so ke labo yibo ababa lenhlahla labo kodwa-ke akusazange kube yibo bonke kanti-ke njalo kukhona kwakuke kube le nhlelo zokuthiwa abatsha baphiwa amaloni kodwa-ke la amaloni angikhona ayikhangela ukuthi vele wona usapota kangakanani ibandla elibusayo so-ke kukhona abakutholayo
hayi siyabonga zopheka zulu kandaba siyabonga ngemibono yenu abasanda ukungena kuhlelo namhla sixoxa labatsha mayelana ngembali lenhlelo ezethulelwa uzulu nguhulumente kamnumzana Robert Mgabe ikakhulukazi abatsha namhla kuhlelo besilo Caroline Moyo uNqabutho Saza kanye nozopheka siyabonga ngemibono yenu mthwakazi omuhle isikhathi du siligqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxelana ngikhona kuTwitter njalo ku-Instagram @BigMike3 yona username yami lingakhohlwi phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection uhlelo lwethu labatsha lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni uhlelo lokuqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 PM kwanelo kwanamhla olivalelisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hove mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle Bye-bye.
Siyabonga Mike kuhlelo lwezamasiko silodaba lokuvezwa kwenkosi yabelozi umambo uMike Moyo emawabeni ezansi emandebeleni emkhosini osandaqutshwa ongenwe zinduna zempumalanga ezifika amachumi ayisikhombisa uAlbert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo esegwanda
Umambo uMike Moyo uzelwe emawabeni ngomnyaka 1968 wafunda khona ngemva kokuba aphume kulele eSouth Africa lapha afike waqala inkampani yabonogada ekhuluma emkhothini osanda ukuqhutshwa umnumzana Bekezela Bheki Mpinati wayisithunywa senkosi uthi akwafika untombazana oleminyaka elithumi lantathu kumambo Moyo ngomnyaka ka-2018 ezombikela ukuba ukhethwe ngabaphansi ukuba yinkosi yabelozwi
umayithi ubukhosi kumbukuba yinkosi ukuba ngumambo kazithethelanga ukhethiwe lidlozi lehlabathi long live mambo long live
Umnumzana Mike Moyo uthi lomkhosi ubungokuthakazelela usuku lukamambo kwase ukuhlangana lokuthi avezwe emphakathini
ilanga likamambo kusuke kwenzeke ukuthi-ke kuvezwe futhi inkosi ivezwele abantu mina-ke i-direct descendant of the last king ngizele ngiyinkosi besingagcobi but inkosi ibikhona odifihliwe
kuphatheke iy'nduna eziningi ezempumalanga le nkabazo kulomkhosi njalo le nkosi yamandebele ebulelane okalobhengula layo udlule ephosa ilihlo
we are cultural in our nature it's the cultural nje kumele sisupporte konke nje cultural so this was one of the events that we thought I kumele nje siyophosa ibona isizizwa ukuthi we're not in a fight
umlobi wengwalo zembali umnumzana Bhathisa Nathi layo bekhona kulomthano njalo kuthi ukuvezwa kwenkosi yabelozi lokhu kuyajabulisa
kuyinto-ke esiyithabelayo esiyibongelayo esithemba-ke ukuthi obekiweyo ukuba ngumthunzi lamhla uzabahlonipha abantu abamhloniphileyo bezebevela indawo zonke zelizwe
umeli wedalela eParliament eMzingwane umnumzana Lev Mayihlome uthi ukuvezwa kwenkosi yabelozwi kuzaletha intuthuko esigabeni sakhe.
Ngiyahlonipha kakhulu ukuthi uMzingwane uphakanyisiwe usinika inkosi. MP wokuqala ukuzigqaja ukuthi inkosi ezimbili zihlangene eZimbabwe namhlanje zikhuluma ngokugokwaka nokuthandana. Manje ukuthi sekwazi sokulula ukuthi ibhikela lonke lakhona ngoba okubanjwe inkosi kuvele kuyahamba kuya phambili kuphela.
Umambo uthi uzalisa ukuthi isisekelo sombuso sinanzelele njalo sihloniphe kuba khona kwenkosi uChangamira Dombo wasungula isigodlo seRose State ngemva kokuba sihlaselwe muzwa ngendaba lomzilikazi okwadala ukutshabalala kwaso. AmaKaranga, amaVenda, abeSuthu, amaNambia kanye lamakhalanga weBotswana ngabantu abakade bekulomkhosi.
Ominitza Mambo Tipa kubantana onda kuBotswana banjinji tiligele kuBronabeg nakusinyawe kuBotswana itili bana bamambo batala onda banjinji Botswana bakati tala onda kukaishiti tobuda pangomba ya mambo inaitala onda toti tokumiliza buhe kwetu mwetate mambo titinasi titose toki ngatose devana bose ni Zimbabwe tomu kamchila mubende mea kayenga malamote.
Ngimele Msakazi kwe Studio 7 ngise Mawabeni ng Albert Ncube.
Siyabonga Albert, sekungena ke enkundleni uNtungameli Nkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga Msakazi lababukeli nabalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke sizabelane ngamazwi atholakala encwadini kaJobe isahluko sokuqala indima ngesithupha lesikhombisa kufundeka kanje. Kwathi ngelinye ilanga kwafika amadodana kaNkulunkulu emaphambi kaJehova, kwafika noSathane phakathi kwawo. UJehova wayesethi kuSathane, uvelaphi na? USathane wamphendula uJehova wathi, ekuzuleni emhlabeni nasekuhambahambeni kuwo. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, namhlanje sithanda ukuthi ke sikhangele ngempilo zethu esiziphilayo sisekhona lapha emhlabeni. Lapha esibale khona kuthiwa amadodana la madodakazi ngethemba lawo ayekhona bafika phambi kobuso bukaNkulunkulu, kanti phakathi kwabo kwase kufika loSathane. USathane uthe buza ukuthi Sathane uvelaphi, wathe hayi ngivele ekuzuleni lekuhambahambeni phakathi komhlaba. Kukangaki zihlobo ezithandekileyo, lapho sibona abantu befuna ukulungisa ulutho oluzanceda impilo zabo lemiphefumulo yabo, kube sekusiba khona-ke omunye kumbe abanye abazamane baxhwathe nje bazenzele izinto ezizaphambanisa ingabe ngumhlangano beyinhlalakahle yabantu. Kuthiwa laba bantu babekhona phambi kobuso bukaNkulunkulu esingathi babehlose ukwenza into enhle eyinkonzo kuNkulunkulu. Kada-ke bekhona khonapho kwafika uSathane. Yibo bona labo bantu abathi nxa kuhlelwa izinto, ingabe yimihlangano yemindeni, ingabe yimihlangano yezombusazwe, ingabe yini, ingabe yilokuthiwa ama-burial society, ingabe kusemakhaya ikomiti yamadlelo kumbe eyesigolane, umuntu abonge ukuphahluka asuke nje aphambanise umhlangano olenjongo yokusiza imphefumulo yabantu, aphothe nje avube izinto, aphambanise yonke into, angabi le ndaba, angabi le nhloni, angayangeki. Yibo labo abantu abantu besuka lapho sebenze khona lokhu badiliza, babulala, behlisa, bephula le moya abanye, uze nje umuntu ethi hayi ngibatshelile. Ubatshele nasuwe okade ubatshela uSathane lo ofike phakathi kwakho evela ekuzulazuleni emhlabeni, wasedobha wena ngoba namhlawumbe ulula mhlawumbe inhliziyo yakho ivele kayibumbekanga, inhliziyo yakho kayihlalanga phansi. Asifundeni ukuthi nxa kusenziwa izinto ezinhle sibe moya munye, sibe nhliziyonye, sibe solinye, siyekele ukuphambanisa izinto ezinhle ezisiza emphefumulo yabantu. Sathane uyazulazula akuningi vele ngelizwi elizwiwa nguwe wedwa, abanye bangalizwi. Ukuthi usuzwileke usuvumelane laye, usukhupha lokho ukhuphayo ngomlomo wakho, mhlawumbe ngezenzo zakho kubonakala ukuthi ube yisithunjwa sikaSathane. USathane makangatholi indawo ebantwini bakaNkulunkulu bezenzela izinto zokusiza imiphefumulo yenyama zabo. Asazeni, sifundeni, usizibuthe, sihloniphe phambi kobuso bukaNkulunkulu. Imindeni yethu iyakuba ngcono, lelizwe lezigaba lapho esihlala khona zonke izinto ziyakuba ngcono. USathane ahlale ekhoneni lakhe yedwa, abubule yedwa, singavumi ukuthi asisebenzise.
Akuyiphethe mfundisi.
Nkulunkulu olungileyo, Nkulunkulu ongesikuka lutho. Sathane uyabhoda, udinga abalenhliziyo ezilula. Babe sesiba labo bantu baphendule babe yizithunywa, iindlozi zakhe, baphambanise inhlalakahle zabanye abantu. Makube kude kulola lolayolongalesikhathi ukuthi uSathane amsebenzise, amenze udlawu lwakhe. Busisa abantu abakho, ingabe ngubani lo zama kwenza okuhle kuba nabantu abakho baphile ngcono lapha emhlabeni. Sibuse sonke sisela manje uzulona phakade. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kamehlo kaZulu isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singake hlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Isidumbu sowaye ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe ebesimele sisiwe kwaZimba lapho adabuka khona lamhlanje kasihambanga ngoba unkosikazi wakhe uGrace engezwa kuhle. Osaphethe isikhundla somkhokheli wenhlanganiso yabodokotela umnumzana Peter Magombeyi lokhu engaziwa ukuthi ungaphi ngemva kokuthunjwa izolo. Selugqiba ke lapha uhlelo, igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.